Omunye wabagqekezelwe ensukwini ezimbalwa ezedluleyo ngokosikazi Sipho Ncube webhukwini lakwamadlewudlewu wathi isiga sobusela lobu yikuba amasela la agqekeza ehlomile ngezikhali zokusaha izihluthunelo ekwadula njalo lezivalo.
Ntontela mhlaka 21 January ngangingekho ngiye lapho engibambabamba khona. Ngabuya sokuntambama ngathola iminyango ikhamisile kugqekeziwe. Ngalelo langa kwathatha ukudla kuphela. Ukudla kodwa kunje okunjengabo flour, rice, amadrinki wonke engangilakho endlini. Kwahamba konke. Ngazophindwa futhi ukutshontshelwa mhlaka 1 April. Ezivalo ziganyuliwe kwakhitshwa ikopela kwalahlelwale.
Kuzehlakalo lezi, uMancube uthi abomthetho kabasondeli loba bebikelwa ngalobu bunzima athi busabalele kulesi sigaba.
Emapholiseni akulanto nto esiyitholayo. Siyathola khonokho kuphela ukuthi utshontshelweni lani, lani kubhalwe phansi. Kutshela ukuthi hamba siyabuya kuphelele khonapho.
Omunye njalo okhathazekileyo ngalolu hlupho lobusela lokuxega kwabezomthetho ekuxhaseni izakhamizi ngunkosikazi Legina Sibanda wesigabeni sinye.
Alubana uhulumende amasela lawa uyavuma ukuthi nxa esebanjiwe ahanjiswa enkambeni agwetshwe apike sibili umuntu abuye esefunde umthetho lokuhlonipha lapho ahlala khona ezakhamizini. Manje uhlupho olukhona umuntu uyabanjwa 2 days sephunyisiwe ekambeni khona ngale.
Odidekileyo njalo ngonkosikazi Olita Khumalo omele ibhuku lakoliva wathi ubusela lobo bubangelwa isomiso sendlala kodwa abomthetho loba bengaze bebikelwe ukukhuthala kwabo kuyaxega.
Isela beliqonda ukuthi lingene endlini yomuntu lifike lithathe igrosali yakhe yonke igogoko lempuphu eliyabe liphakathi lithathe yebi report ihambe sibili emapholiseni bathi hayi siyabadinga laba bantu lani lingababona sincedisane pho into yakhona a.
Ubusela lobu bubikwa njalo ezigabeni phose zonke zenkayi ngokutsho kwenkokheli zomdabu kulumango kubuye njalo kukhalele izakhamizi zedethe ezithi ubusela lobu sebuyimvama. Engxoxweni lesikhulumeli samapholisa eMathebeleland North umnumzana Glory Banda uthi uyakuvuma ukuba sekulokugxekeza emaphandleni kodwa uthi isigaba sebubi yiso esikhokhela kulolu hlupho.
Mainly in Inyathi we normally have ama breakings.
Lokhu kuvame kakhulu esigabeni seNyathi lapho okugcwele khona otsheketsha abagqekeza emizini yabantu njalo singathi hlale siyababopha. Okwakhathesi singezake sithi sekunzima kakhulu kusabelo sonke.
Ebuzwa ngokungasondeli kwamapholisa ukubikwa izakhamizi zeMenda, uBanda utshelela umsakazo ukuba angeke akuvume kumbe akulandule lokho. Kodwa uthi okubalulekileyo yikuba izakhamizi, inkokheli zomdabu kanye lamanye amalunga ezigaba amanyane abumbe amakomiti okuvikela izigaba awe neighborhood watch committees azaba ngamapholisa ezigaba ukuze baxhasane labo ekulondeni lamasela. Uxwayise kakhulu izakhamizi ukuba zidede nxa sezithe zahlaselwa izigebengu lezi. Wengezelele njalo ethi kuyimvama ukuba abanye bagcine bebulawa kumbe belinyazwe nxa sebethe bazama ukuzivikela. Ungezelele njalo ukuba akukho emthethweni ukuba izakhamizi zibeke isandla lamasela nxa sebethe babanjwa. Kodwa uthi kufuze amapholisa esigaba kube yiwo aphatha laba phambilini kokuba bahanjiswe enkambeni kuyajeziswa ngumthetho. Ngimele iStudio 7 ngesenkayi ngingunokuthi abadlamini.